abalaleli beStudio 7 bexoxa lentatheli zindaba yethu uEzra Jesus Banda.
Mina ngugifti Karisie, ngibe nohlupho lwesikhufizi. Abantwana abaphathanga isikhufizi, abafundi. So ngangokuthi lokuthi isikhufizi asithatha ngaphi, angikwazi umsebenzi, ngingamisa, ngiyakuholwa. So kanti ezinye ngikhanyele, ngiyafika umsebenzi lami ngihambe laphala hambe nokuthi ngiyothenga nje ukuthi isile, ngingabe umuntu okudoma edinini, kodwa hhayi ngiseyakhathesayo ayihambeki kuhle manje angikwazi ukuthi ngizane nesikhufizi. Ye, ama-teachers ethu ayengahambi esikolo, so labantwana babengasele ukuthi bazafundani. Iningi bathi bafunda kumafoni, manje umafoni akufundeki ngoba ngisele imali yokubhadala umntwana isikhufizi ifoni.
Emafonini laba befuna idata phela?
Ye, bayefuna idata, mina ngingakuyona imali yokuthi ngibhadale isikhufizi. So khonapho nje angikwazi ukuthi ama-teachers ukuthi kuhamba njani.
Umnyaka lo ophelele bengafundi?
Umnyaka wonke wasihlalile bengafundi. Sesiqalisile umnyaka lo, bazalisile, ngawubona vele uzaphela kungafundi ngoba kuhamba 1 day, 2 days, awuntwankhona akuhambi nje.
Lapho ekhaya siyahlupheka kakhulu lapho eZimbabwe. I-school fees ziyakhwela okunye okunzima, size sehluke ukuthi sibhadale i-school fees zabantwana. Into zonke ziphela kuthi ukudla kuthi ukuthini, kabe i-school fees sikhwelile sisanda ukubhadala. Sesitshela ukuthi sokulesitrade thina sibhadale inkalakahla sezimali ezisabelayo ezinami. So sesizama ukuthi sizisandise abantwana behambe kuma-private places. Kuma-private places kuyadura i-20 to 30 ithi mntwana ukuthi ezifundi sesinodulo unye olunye olunzima kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi sisanda kubhadala i-school fees ikalakahla zemali engazo. Kube sokuthiwa kufuneka amatitha asengena kwisitrade. So kasikwazi nokudla kuyadura kunzima la. Akulanto eshiphileyo, zonke izinto ziyadura. Akulanto okuthiwa ishiphile ukudura i-transport konke. Akulanto i-cost of living is very high. Hayi kwabalungisa amatitha abuya ezikolo ngoba sabhadala inkalakahla imali. Uhulumente kumele ayiuze zethu ubuhlungu kulabo imali esiyibhadeleyo.
Kambe bazabamba bazabhala njani amazamanishini?
Akula kubhala amazamanishini kuphela, uyadinga amapilisa ngoba kula kubhala abakwazi abazakubhala.
Siyabonga mam, kanje uthe mani igama?
Mina ngumangwenya.
Mangwenya, siyabonga.
Aletha Nkomazana, sile sigabeni sesiwangizwe. Le problem lapha abantu abami bafunda esikolo senishayo kodwa abantwana bahlezi kwamanje ekhaya bathi akula matitsha. Amatitsha uma-strike. So ndabo i-ECD yaba-2 ngibhadala imali ye-school fees kodwa abantwana kabafundi. So angazi imali leyi ngibhadaleleni esikolo ngoba abantwana kabayi esikolweni. Kubuhlungu abantwana sesithi nabo grade 7 abakhaya lelithi ngabathola something esikolo kodwa batholi lutho ngenxa yesizathu samatitsha. Lama-form 1 okumele ukuthi ngawathola uncediso. I-ECD bona abasesikolweni kumele ngawathola uncediso kodwa batholi lutho ngesizathu samatitsha. So besicela nje uncediswa ukuthi abantu abethu bazame ukufunda labo bethole ikusasa labo ngoba abanye sebevele sebephansi ngendaba zemfundo. Akulanto abazabayazi abantwana, bagcina besenzela okunye okungaseyikho. Kufuna sesidlulisisa abazukulu isidedo thina sifundisa abantu abethu. Siyacela amatitsha kungani kuba ngcono amatitsha abuyele ezikoleni.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 bexoxa lo Ezra Jesus Banda. Kulezi nsuku balaleli asenelisi ukwamukela imbiko yenu elivame ukusithumela yona nge-WhatsApp ngoba umakhalekhukhwini wethu kasebenzi kuhle kodwa siphezu kwayo le ndaba.